Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto ziku 17 kuMpandula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kusese lesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo.
Emkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengobukhokeli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Zambe usiphatheleni lamuhla umfundisi uSeni Sibanda kweziphathelane lokholo.
Ngoba nxa uzila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbone siyenkangala esekhona ngale nkangala waqalisa ukulishana laye uSathane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo alokhu ekhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kusese lesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe biometric voter registration, lanxa amabandla aphikisayo esola indlela inhlanganiso ephethe lolukhetho eZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. Sixoxele umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eCholocho, yena oqale ngokuchayela uhulumende ihlombe ngokwethulela abantu uhlelo lokuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Ukuthi kuqalise uhlelo lwemfuno izimali kodwa abantu bayishilekile abanye, kodwa njengoba uhulumende sethe wakhipha lobani uhlelo lokuthi kubhadalwe izimali, bonke laba abantu ade besikela ngezimali sebezathi labo bathole incwadi lezi ezokuzalwa kunye lezithupha. Ngokunjalo uhlelo olu luhambela abantu ezigabeni langabantu lapho abakhona ukuthi abantu babe lethuba lokuthola izincwadi zabo ezikwanileyo isikhathi sokubhalisa uvota singakafiki. Ngokunjalo kathesi sisemkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengobukhokeli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Eminye imikhankaso yokhetho njengebandla lezanu PF iqhubeka njani?
Imikhankaso sithandekile ikhona iyaqhubeka nje ezigabeni njengokuthi siyahlangana nje lokukhokheli sikhuthazana kakhulu ngakhona ukuthi abantu bahambe bebhalisa ukuvota. Umkhankaso okhona kathesi onjalo ocakathekile kakhulu, kodwa asikangeni kulwane umkhankaso sithandekile ukuthi sesithi hayi kathesi asenzeni isithi laphana ubani uzavotelwa lubani uzav hayi sisakathesi sisesehlelweni lokuthi sikhuthaze abantu bethu kuma-structures ethu ukuthi bonke abahambe bethole incwadi zabo ozalandelwa ngomunye umkhankaso njalo olandelayo ngemva kokuthi abantu sebebhalisile ukuvota.
Ungomunye owayephatheke ekulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha, njalo siyabona ibandla le-MDC lisithi indlela i-ZEC eqhuba ngayo lolu uhlelo lokubhalisela ukuvota yisiyo. Ngiyakukubona ukuthi akuqondananga kuhle yini.
Uyazi ngiyayithanda kakhulu indaba leyo Sandekile oyibalayo ukuthi ngingomunye walabo abaloba isisekelo sombuso nalowo obusa lele lizwe. Kukhona Sandekile ukungazwisisani okukhona phakathi kwamabandla ezombusazwe. Omunye laye udonsela ingubo eceleni lakhe, omunye laye udonsela ingubo eceleni lakhe. Ikuthi lapho sokuphonga ukuthi kuthi kwesikhathi nanaki kungalalutho oluvi olwenzakeleyo, abantu bepheka uba ngumsindo kuphela kungalalutho. I-ZEC ibisebenza kuhle inxusa abamele amabandla azombanga nazo achiyeneyo ukuthi bebachazele kuthi kathi kathi siyenza lokhu kathi siyenza lokhu. Ambona lapho i-ZEC ecathe khona, i-ZEC ithi megcekeni nje njalo umakara ukhulume that day wathi yena i-election le izaba yi-election yokuthi sibili wonke umuntu uyasale sihluthisekile ukuthi iqutshwe kuhle kakhulu okumangalisayo. So far so good, mbona ngani zonke izinto zonke ziyahamba sihlalekile.
Lo mnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eCholocho sikhulumelaye ekhonale eCholocho. Ukusenjalo uNkosazana Sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, uthi sebeqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane, leBulilima eMathebeleland South. Usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani beqalise lolu hlelo kulezi ndawo.
Abaningi bathi hayi thina vele nothing to do with elections. After school siyakhotha siye South Africa kambe siye Botswana siyedinga umsebenzi. So thina esikwenzayo njenge-organization ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi kenjani behlale be-participate kuma-elections ngoba sikwazi ukuthi i-election yiyo ezadithemayina ikusasa yabo. We can be engaged in ama-political leaders akhona bathethi and bekuze bezame ukuklema i-space sabo ngoba ungananzelela ontanga they constitute more than 50% of the national population. So ivoti yabo iqakathekile kakhulu.
Ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Okwamanje sibe sile program ebesiyenza esithi civic education training sithagethe ontanga abangu-25-30. Siyakwazi ukuthi inumber engu-26 besiyibiza sithi training of trainers besibaqeqesha ukuthi kuyini abangakwenza to mobilize each other ukuthi bevota njalo sizama ukuba empower with information. Kubo bona laba ontanga esibathengile behambe betraina abanye bebatshele lokhu asebekufundile. But esikunanzeleleyo ukuthi yebo ontanga bayeza kodwa ontanga basuka beshele i-motivation ngoba into abayifunayo bona ukuthi lapha baya khona bethole something to take back home ngoba yebo ngontanga kodwa sebelethengi and kabasebenzi abalanto abayenzayo. So bakhangelela ukuthi nxa singayathona kumithini ye-CYDT singathola yini i-$5 yokuthi ngikwanisa ukuthenga isebo sekuphathela abantwana. So ekuqineni sigcina sesithola ukuthi i-level of participation isuka ibe diluted because of the fact socio-economic issues especially at lapho esijike khona last Friday. Ontanga abaningi phose out of 25, 16 yonke bebengela maphepha, bebengela ma-ID. The reason being, abazali vele bahamba kudala e-South Africa. So bona lapho abasele nabogogo, nabomalume, abasayenelisanga ukubathathela amaphepha njalo. So kube nje bagcina bengasaphithanga izifundo zabo iningi sebecine ngabo-graduation.
Lo unkosazana sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, sixoxelaye eseGwanda. Kweziphathelane lemaphandleni, isakhamuzi seDaluka eLupane umnumzana Kipa Ngwenya usichasisela ngengxaki kanye lokuphumelela ababhekane lakho njengezakhamizi zakulindawo ekuqhubeni inhlelo zokulima imibhida ezivandeni.
Lanxa yebo imibhida yethu singaze siyilime siyaswela ukuthi siyayithengisa ngaphi. Imakethi kasila makethi. Abantu sebesuka bebebaningi kakhulu labo sebasuka bakopa kithi ukuthi bakubone ukuthi siyadla lokhu esikwenzayo labo sebeyisenza khona lokhu into efanayo. So uzuswele ukuthi uvele uzakuthengisela bani. Wazi ubhode ulabo ade uthengisa khona uthole ukuthi kuthiwa sekunabanye abadlule khona lapha. Labalimisi esilabo esigabeni sethu khona lapha ukuthi labo lapha bahamba khona bayapreshelayiza ngabantu bebatshele ukuthi hhayi nokuze liziphilise limani nongadi and so forth ukuze lani liphilise imuli yenu ukuze behambe esikolweni.
Phambilini kwali ngxoxo uthe okunye okukhathazayo yimali.
Hayi imali vele yona ikhanya ayeka yikho sibili hayi lutshwana la nxa ikhona yena le khona ikhanya intutshwana sibili. Abanye babe belayo imali i-challenge ekhona iyabe ikhona imali umuntu ekuthengisa ifoni ukuthi imali yami nansi isefonini wena uyabe ufuna i-hard cash. So kube nzima ukuthi kade sona uzayenza njani uyabungela inamba ye-cokeshi le ukuthi ekutransferele imali yakho. So kugcina uze nxa into zakho uyabe uzithwele ugcine vele susithi ngcono uswaphe ngamabele kumbe uhambe uyenza what you call umfusho. But la zezinye izikolo ziyasivumela ukuthi hayi ma ule i-cokeshi le uyakhona ukuthi ubuye la uzobhadala with i-cokeshi esikolo.
Kodwa zona inhlelo zenu zengadini ziqhubeka njani?
Yeah, izingathi ziku right civil but challenge ekhona lesizila ngaseni qalile ukuchisa challenge esilayo ngiyamanzi indawo yethu singaze sigede singalela even singaze sigede njani amanzi ethu ayabaleka tu intombo yethu iyakholapsa ukudilikela lokho kuyadilikela sibili ukuthi ngavele siyathola like njengamadona mayela amadona zayo khanya sasibalekele ukuthi imigodi yethu sikwanise ukuthi siyakhele with ngamatshe.
Lo ngumnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane sixoxela ye ekhona le eLupane. Okwamanje sengilichiya izandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngumike hobe namhlanje kuhlelo ngixoxa lo Leslie Phiri ongisakhulayo njalo umsakazi ngase Breeze FM sizabe siphatha udaba mayelana nganomsakazo omutsha kamnumzana Strive Masiwa iQuest TV. Ngiyakwamukela kuhlelo Leslie unjani?
Ngiyafisa mahobe kunjani ngapho e-ADC?
Hayi thina siyaphila siyaphila mnumzana.
Besifisa isikhathi Mike sokuthi iZimbabwe izimele yodwa ithole umsakazo kamabonakude ongenelisa ukuthi ithokozise abantu. Angisho ukuthi khona umsakazo okade ukhokhelwa engathi yi-state oyi-ZBC has not been doing that. Ngiyazi kube lokulwisana okuningi ikakhulu kumaphephandaba nasemthethandaba ngendaba yokuletha ikwese eZimbabwe. Kungasengiyifa ngikhuluma nje ngesefolosi emalani kumahlanu azileyo ngilahlekelwe yifone yocingo lwami ngithe ngifika e-Econet ngithe ngifika lapho i-Econet e-Victoria Falls ngithole kulo dwendwe labantu obeludinga ingathi ngama-decoder ngesilungu awekwese okutshengisa ukuthi khona hayi abantu beZimbabwe bakhanya bathakazelela uhlelo lolo. Bekulo mdlalo okade usenzakala owe-Costafa Championship ila abantu abaningi abazisendele imbiko besithi bona bayathakazelela i-Quest Sport ngoba bebesenelisa ukubona umdlalo lo kumakhalekhukhwini wabo. Angakukhulumi ku-TV.
Njengoba eZimbabwe silomsakazo omunye iZBC ubona ngani iQuest TV ingathuthukisa indlela abantu abathola ngayo indaba zaseZimbabwe na
umbuzo omuhle lo obuzayo Mike ukhulumende esilawo uqalise ukunikeza esingathi ngama registrations ama license in the early 2000s uqala ngakwe-ZFM or SAFM independent radio stations. And ngikhuluma kanje we still have one eyodwa nje i-television station esilayo eZ-ZBC. And ngikhuluma kanje i-ZBC esilayo ayibambeki ibamba nzima e-Bedbridge, ibamba nzima e-Plumtree, ngikhuluma ngama-borders aphuma eZimbabwe. Okutshengisela ukuthi abantu belizwe leli bebengilale indlela bengelandlela abangathola ngayo umsakazo we-ZBC. Kusukela ngo-1980 besilalele umsakazo owodwa e-ZBC. Kukanti kukuza kwese and yebo i-DSTV ibikhona kodwa yinto yangaphandle kwelizwe. Kodwa le ikwese njengoba ithungamelwa ngumnumzana u-Strive Masiwa. Kukhanya kule nguquko eminingi eyenzakalayo ngendlela esi-appreciate ngayo umsakazo we-television. Ikwese ingani iletha inhlelo eziningi ezijiyeneyo njalo abantu bathola engathi lithuba elithiyeneyo nge-ZBC elokuthi benelisa ukuzwa ngenye indlela.
I-content yalo msakazo iQuest TV isakaze endaweni eziningi ezijiyeneyo. Abantu bazabe bebukile i-content edabuka emazweni amaningi ajiyeneyo. Ubona ngani lokho kuyinto elungile na?
Okumqoka njalo okuqakathekileyo yokuthi iQuest yenelise ukuthokozisa izulu. Ukulethwa kwento ezinjenge-basketball anginanzelisisile mina umsakazo wesikefe ilabo NBA. Ekwela kithi eZimbabwe Mike akungqandela manga. It's a minority sport which might not necessarily ukuthi abantu bengabukela ama uhlelo ezinjalo. Wombono wami bekukuhle ukuthi kusitrife lethe uhlelo ezalapha kwelakithi eZimbabwe.
Hayi, lezi ngizwile umbono wakho bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kubonga thina nami siqhubekile phambili ngomsebenzi eliyenzayo.
Balaleli, lizwile indaba ekhona. Bengixoxa lo Leslie Phiri, umsakazi waseBreeze FM. Masibane ngeviki ezayo, hole valelisayo, nguMike Hove, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akuse ziwa.
Siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke loke ngumthebo ozithembayo uGibbs Dube. Lapha ngikhuluma khona ke lo mnumzana Ayanda Khumalo ozalwa endlini yesikhosini. Salibonani baba Khumalo.
Sabona mnumzana Mthembo Dube, unjani baba?
Ngiphilile, kunjani lapho khona khona ngapha eBoston uzokuthola lapho eMelika?
Cha, uyalunga sivile izinto zihamba kahle baba.
Siyabona ukuthi sokungani sokuphehlekile okade kudingakala baba Khumalo, kudingakala ithole elingathatha ke ubugozi bamaNdebele.
Ngilezinto lapha ezithumi lantathu engithanda ukuthi abantu bazikhangele ma umuntu ethi yena unguye inkosi kumbe kumele indlu yakwabo ibe yinkosi. Okokuqala, kumele azakale ngempela ukuthi unguKhumalo. Kungabi le mbuzo ukuthi unguKhumalo njani nini. Okwesibili, kumele angabi nguye ozaba nguye phela ithole kumbe izinyane. Akusizi ukuthi ngithi ngizaba lezinyane ngibuye ngizikhulumele. Kumele ngikhulunyelwe ngabanye abangakwethu kukhanye ngempela ukuthi hayi into ephuma ngaphezu emphakathini wamantunga. Okwesithathu, abakwenu kabakukhulumele. Kungabi ngohamba usithi hayi yini kumbe ngeyangakithi nje. Okwesine, kumele ukuthi ukhulume umele kumbe kuvela ku-general conference kumbe inhlanganiso yamantungwa enziwayo ngeminyaka ethize edlulileyo. Ngeke mpongo yavusa njengenhlanganiso ngithi hayi mina ngimele lokhu ngenguzibani. Okwesihlanu, kumele sazi igama lalowo wena othi kumele abe lezinyane. Ngoba asifuni ukwehlukanisa isizwe bayithi, asifuni ukuchitha isikhathi ngamagama angaqondanga. Mina ngiphuma ku-conference yabadala eyamakhumalo eyayihlangene 19 August 2017 ngomgqibelo eyaphumela igama likabulelane Colin Lobengula ukuthi nguyizinyane. Abanye kabazitsho ukuthi bamele liphi izinyane, hayi uphonga ukukhuluma ngendlu ngoba kumele iqiniso livele. Lokho kumele kumbe inhlanganiso leyo imele yamakhumalo kumele ibe neyaqunywa ngamakhumalo. Ungeke uyekwenza enye inhlanganiso ubuze ukuthi wena hayi mina ngimele lokho thina yithi esingcono kumele senze lokho lalokhuya.
Kwini okwenza ukuthi kathe sokulokuphithizela abanye labo bathi mina ngikhumalo omunye nayethi ngikhumalo? Kuhamba njani khonapho?
Ngeke sibili ngiphendule okugcweleyo ngalokho ngoba kangikwazi. Ma mina khonapha sengingazitsho lami ngithi hayi sekumele kube yimi engingenayo. Angithi kuyamangelisa abantu abakwazi phela ukuthi mina ngemva kwami ngubani ongifuqayo, ngubani ongisibonkayo. Kodwa ke sikwaziyo ukuthi umuntu akazi ulezitha kumele siqaphele kakhulu. Ubukhosi sibuvusela ukuthi buhlanganise isizwe, hayi khona ukuthi buyehlukanise isizwe. So kumele ukuthi siqaphele khonapha. Yikho ngiletha le imicijo engilichumi lantathu. Uwenzela umuntu azibuze nxa mina ngithi hayi yimi okumele mele izinyane, kumele ukuthi yonke le imicijo ngikhanye ukuthi ithi kwetshu, hayi khona ukuthi ibe loxa. Ungaboni loxa kokunye khona kulo hlupho. Kumele ukuthi esiyagalombili uvele endlini kaLobengula. Nxa ungavele endlini kaLobengula amakhumalo asakucubungela lokho awukhangala awungeke ubuthathe ubukhosi. Kumele ukuthi lokho esingathi sina ngesiNgisi yi-principle yokuthi inkosi izala inkosi ibe ngempela wena uzalwa njalo. Wazalwa ngabantwana benkosi, isiyinkosi. Umama kumbe ugogo kumbe ukhokho lizalayo kwabesintwana kumele abe athathwa yinkosi, hayi khona indoda ezaba yinkosi. Kumele ukuthi abadala bakoKhumalo, izindlu zonke zonhlano zibe zavumelana ukuthi nguwe ozabalizinyana. I-General Conference yamakhumalo engikhuluma ngayo kwavunyelwana ngamakhumalo wonke emele izindlu zonke ngemva kweminyaka ethize kuhluziwe. Ngingeke nje mphonga uvuka ngisithi mina hayi kuthiwe ebusuku kumele kube ngibe yinkosi. Ngoba noma nozibani lokho angazishona. Sikhuluma lapha ngeprocess yokuhluzwa ukuthi wena unguwe oqondileyo. Ngiyime khona bodo.
I-General Conference le uyathi ukuthi yenziwa nini njalo izindlu zonke zakuKhumalo zavumelana yini ngoPrince Bulelani Khumalo?
Kunjalo baba.
Yes, that it tubaleli ukuthi sibonge ubaba uGayanda Khumalo. UGayanda Khumalo ke udabuka kwendlini yesikhosini. Siyabonga kakhulu Khumalo ngoba indaba yethu imakhona pha namhlanje.
Ngiyabonga kakhulu Mthembo Sithemba.
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba ogives tube lilale.
Amasiko awethu ashonaphi una amasiko ube ukonizulo akuse.
Ngesizwe eziphathelane lokholo silonto ngameli ingoma we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje bengikhangele indaba uPaul akhuluma ngayo kwabaseRoma ichapter ka 7 ivesi inga-20 lo-21. UPaul ukhuluma ngokulwa okukhona umuntu wonke osemhlabeni ophakathi kwenyama olwa lakho. Lokhu kuyikulwa lesono. Laphana sihlangana la ekhuluma uPaul kuro kwabaseRoma ichapter ka 7 esithi yena lokho okuhle ngifuna ukukwenza ngiyehluleka ukukwenza kodwa okubi engingafuna ukukwenza yikho engikwenzayo. Sike sesimbone sesithi yena kutsho ukuthi ngalokhu ngikwenza isono esiphila phakathi kwami yiso sesikwenza. Kodwa lichapta elandelayo ichapter 8 esihlangana la sihlangana lo Paul esechasisa ukuthi kule ndlela esingaphuma kikho lokhu uchasisa ukuthi yena ngakho-ke akusela kulahlwa kulabo bonke abaphila kuKristu abangalandeliyo inkanuko zenyama yabo kodwa baphila ngomoya. Ethi yena umthetho womoya wempilo ekuKristu Jesu isingikhululile phakathi komthetho wesono lokufa. Isikuthi siyananzelela ukuthi lapho umuntu owawa khona evumelana lesitha ukuthi aphikisane lentando kaNkulunkulu sheze ukuthi isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa isono sangena emuntwini wonke. Ngakho siyananzelela ukuthi kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje into eyodwa umuntu alisana naye ngaso sonke isikhathi yisono, ngamandla esono. Abantu abaningi bajayele ukuthi hayi nxa ungumuntu wenyama akulandaba ngoba vele umuntu wenyama uphile esoneni. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi hayi ikhona indlela umuntu angaphila ngayo engavuswa isono. Okokuqala siyananzelela ukuthi isono vele sona siqalisela ngayo. Siqalisela engqondweni yomuntu. Yikho sinanzelela ukuthi uAdam no-Eve into yokuqala uSathane ayenzayo ukuphikisana le nto yayisengqondweni yabo ukuthi kumele balalele into etshiwo nguNkulunkulu. Wafika wababuza wathi bona kambe uNkulunkulu uthe lingadli yini isithelo lesi. Kutho ukuthi waletha ukuthandabuza waletha ukuthi ingqondo yabo iqalise ukuphikisana le ngqondo kaNkulunkulu. So uSathane lapho asebenza khona isikhathi esiningi usengqondweni yabantu. Ingqondo yomuntu yiyo esuka uSathane yakha kiyo imicabango eyabilisana loNkulunkulu. Ngakho ingqondo iqakathekile. Okwesibili siyananzelela ukuthi ulumzimba esiphila kuwo leli dokodo esiphila kilo elivele lona sinanzelela ukuthi ngoba lilithuli liyabuyele ethulini. Njalo siyakwazi ukuthi vele wena umzimba wethu uyaguga kodwa iba lenkanuko zawo ezihlisana lengqondo kumbe nalokho okufunwa nguNkulunkulu. Ngakho kuyadingakala isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwanise ukuthiba umzimba
umzimba wakhe. Yikho ke thina abafundisi sikhuthaza isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwazi ukuba lesikhathi sokuzila, ngoba nxa uzila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho, ukwanise ukulwisana lazo. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbone siye enkangala, esekhona ngale nkangala waqalisa ukulwisana laye uSathane. USathane waletha imicabango eminingi kuye ukuthi tshintsha-ke amatshe lawa uwenze abe isinkwa, ziphakamise, utshengise wonke umuntu ukuthi umntu kaNkulunkulu. Konke lokhu kwakuyizinto ezazisedlula engqondweni kaJesu elingwa uSathane. Kodwa sibona ukuthi wakwanisa ukumehlula uSathane ngenxa yokuthi wayezilile, ngenxa yokuthi wayephakathi komthandazo.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu uzasisiza ukuba simelane lesono, sikuthande, singabi, kodwa sibe ngalabo abaphakamayo. Lalabo abawileyo bewiswa yisono, siyabathandazela ukuba ibaqinise, ibaphakamise lapho abakhona, ikwanise ukuhamba lawe njalo ngegama likaJesu. Amen.
Siyabonga mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonga kakhulu enkosi libusise balaleli.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Zilo mfundisi useni Sibanda, olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Uyalandela umculo othi Ngisize Baba okazinja ziyamluma weCholocho endawonye lobonakele weSouth Africa. Siyamluma ke lowo endawonye lo bonakele. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ebesilaso. Amabandla ezombusazwe atshiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-Youth Development Trust ithi isiqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane leBulilima. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.